Yebo, khona kunjalo. Kulama-polls lilaphumayo lapha laphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden, kodwa ebekhona amanye lawa athi hhayi uBiden uyanqoba. So mina indaba yama-poll ngiyazama ukuthi ingayilandeli kangako, ngoba wona ama-poll la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kule zinto ezimbi ezenzakalayo, i-incumbent ijayele vele ukuthi abantu bethi hhayi asisangifuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi i-incumbent iqhubeke. So ngombono wami ngibona ngani hhayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. U-Donald Trump, I think abantu abalengqondo, ama-voters alengqondo, outside of i-Republic Party bazabuya ngobuningi babo bevote, ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselanhlonitsho, lingasahlonitshwa ngubani lobani. Ngokubona kwami, hhayi, angiboni kusenzakala ukuthi ama-American angasoma-Republican kumbe amanye ama-Republican abona okule ngqondo bangavuma ukuthi uTrump aphendule. I think ama-poll aza kutsha kutshoyo, kodwa nxa soke isikhathi bahambe beyovota, abantu bazavota, bazavota bevotela ilizwe elihle abalifunayo ukuthi liqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami, hhayi, ama-poll engatsho akutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo, siyananzela ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi, i-age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi akusekhule kakhulu, bani uyachiya. Kodwa ngibona ngani nge-age yakhe ayiyo ngokugogeka ayikho ungcono kulo Trump esaba laye iminyaka eyadlulayo engu-5. Ngiyabonga.